Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 5 kuNhlolanja 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi kusobala ukuthi uMongameli Robert Mugabe uthole ithuba lokuphindisela kuMongameli Ian Khama Seretse Khama weBotswana ngokumethesa umlando wokubangela ukunqotshwa kuka Dr. Polonomi Venson Moitoi welizwe lakhe.
Kumgceke ukuthi uMongameli Mugabe ubelinde ithuba lokuphindisela. Indaba yakhona kukhanya kayipheli, njalo kukhanya they are now openly criticizing each other, throwing away silent diplomacy.
Izulu elina lingelamkhawulo libikwa lilokhu liqhubeka esigabeni eziningi zelizwe, njalo iningi lithi selibhidlize impahla kanye lezilimo.
Utholotho nothi siphuzile kakhulu ukulima, so izimo zangkhona zisesephansi okokuthi ma kade ningama bezingakwanisa ukuthi ziphakame, ngoba azisaphakami sezihlala lokhu zisalela phansi, ngoba izulu ma lisina umhlabathi unganetha inhliziyo leya izimo zana kazikhulu.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Iningi lithi kusobala ukuthi uMongameli Robert Mugabe uthole ithuba elihle lokuphindisela kuMongameli Ian Khama Seretse Khama weBotswana ngokumethesa umlando wokubangela ukunqotshwa kuka Dr. Polonomi Venson Moitoi welizwe lakhe kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wemanyano we-African Union Commission. Intatheli zindaba yethu Studio 7 uMartin Ngwenya usethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHaburon kweleBotswana.
Nyakenye ngompandula uMongameli Ian Khama Seretse Khama utshayelwe ihlombe liningi labantu ngemva kokutshela uMongameli Robert Mugabe ukuthi asuke esihlalweni ngoba esegugile. Mugabe kazange aphendule yena ngokwakhe, noma nje iziphathamandla zikahulumende wakhe zazilusola kakhulu leli nyathela. Kodwa kuyona le viki ekuphendukeni kwakhe evela emhlanganweni we-African Union i-AU, Mugabe uthole ithuba lokuphindisela kuKhama ngokumchothoza uMongameli weBotswana emphakathini esithi nguye odlise omunye wakhe uDr. Polonomi Venson Moitoi akade encintisa kukhetho lokuba umgcinisihlalo we-African Union Commission. Mugabe utshele intatheli zindaba ekufikeni kwakhe eHarare evela kule Ethiopia ukuthi uKhama akaqakathekisi inhlanganiso ye-AU, nanku phela engakaze angene imihlangano yayo, yikho izwe likazi le-Afrika belingafuni uVenson Moitoi. Mugabe uthi bazame ngazo zonke indlela ukukhankasela uVenson Moitoi, befisa inqobe kodwa ngenxa kaKhama kube nzima ukuthi bathengise imbono yabo kwamanye amazwe. Ukuchothoza uKhama okwenziwe nguMugabe emphakathini kutshengisela ukuthi umkhokheli weZimbabwe lokhu ebuhlungu ngokukhulunywe nguKhama nyakenye kutsho abanye beZimbabwe.
Kumgceke ukuthi uMongameli Mugabe ubelinde ithuba lokuphindisela. Indaba yakhona kukhanya kayipheli, njalo kukhanya they are now openly criticizing each other, throwing away silent diplomacy.
Kukanti omunye ulombono wokuthi ukuphoselana aqatha phakathi kukaKhama loMugabe kulakho ukulimazwa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Uthi abongameli bamazwe bachothozane phambi komphakathi akulunganga. Lokho kwenza ukuthi ubudlelwano bamazwe lawa kungahambi kahle. Ngithemba into esibile engakhwabithekiyo njalo ongamelanga yenzeke.
Inkulumo echothoze uKhama itshengisele imbono yeningi eBotswana elicabanga ukuthi ungabi khona kwaMongameli Khama e-Addis Ababa ngomvulo kulimaze amathuba kaVenson Moitoi. Ngokufanayo, inkulumo kaKhama ngesikhathi esithi uMugabe kehle esihlalweni layo yathola usekelo oluningi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaharan kweleBotswana.
Izulu elina lingelamkhawulo libikwa lilokhu liqhubeka izigabeni eziningi zelizwe, njalo iningi lithi selibhidlize impahla kanye lezilimo. Sixoxe lomnumzana Bulisani Ncube owanquntisa ezimele kodwa wanqotshwa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele ePhalamende ukuze sizwe okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu daba.
Ngingahamba ngayafika lapha eCholocho Center lapha atholisana ukuthi indawo yonke leyana ibigcwele amanzi amabele agalula okuyikuthi vele sesiphakathi kwendlala enkulu kakhulu. Lapho eliyabe lisina khona okungcono abantu babe bengalamvundiso sina lapha uCholocho North siphuzile kakhulu kulima. So izilimo zangkhona zisesephansi okokuthi ma kade lingama zibe zingakwanisa ukuthi ziphakame ngoba azisaphakami sezihlala lokhu zisalela phansi ngoba izulu ma lisina umhlabathi unganetha inhliziyo leya izilimo ziyana kazikhulu. So yikho sokudala ukuthi izilimo ziyana zifune sezisibabo. Kwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi line kuze kube sekuseni so ukuthi abantu bakwanisa ukuyasebenza kahle kuyabe kusehlula.
Ubusithi laphana abanye abantu abatholi imiquba.
Inhlanyelo especially njengesigabeni sakithi yafika sibili abantu bayithola abantu abaningi kodwa-ke iqiniso ekhona yokuthi njengomumbu awusaphakami ngendlela efaneleyo usubomvu so yiwo kuyikho sokungadala ukuthi abantu babe le ndlala.
Akusekho lokhuyana abantu ababekhonona ngakho ukuthi kukhethwana ngamabandla ezombusaso.
Hayi lama kungabe kwenzakele kwezinye izigaba kodwa-ke esigabeni sakithi lapha akuzange kwenzakale ngoba kuvele ngathi abantu kulenhlelo ezibe zinikeza abantu ukudla bakhona abanye kade bethola inhlanyelo abanye kade bengayitholi inhlanyelo. Ngiyaziwa isigaba esiningi kakhulu lapha eCholocho konke kuze kuyefika kubo Bhinga Wange Lupane ngithi mina hhayi kabaqhubeke nama izulu lisina kabavukele khona emasimini bakhizelwe kodwa osalayo bengayekeleli ukuthi izulu liyana bancedisane lalo izulu ukwenzela ukuthi khona lokho okuncinyane babe nakho okuzakwanisa ukuthi kuba wondlele imuli zabo.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube owancintisa ezimele kodwa wanqotshwa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele ePhalamende. Sixoxelaye ekhonale eCholocho. Abalwela amalungelo abesifazana bagcizelela ukuthi abafelokazi kufanele bafundiswe kabanzi ngelungelo labo elimunyethwe isisekelo esitsha sombuso elokuthola ilifa labomkabo. Unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olilunga ledalele ePhalamende utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abesifazana bavotele abanye babo ezikhundleni eziphezulu ukwenzela ukuthi befundisane ngokubahluphayo empilweni.
Ibengilisa izinto ezinje abawumama bayathathelwa omkabo bangafa. Umkami ungincedisile ngazu saba lendlu sonke kodwa angafa indlu isithathwa ngumntanami ongufana kumbe use isithathwa ngumne wabo. Abantu bangathi hayi iconstitution ikubhalile lokho. Abomama abaningi abakakwazi khonokho lanxa kubhaliwe bafuna mina umama ozabe bakukhumbuza ukuthi bomama lazi ukuthi kufuneka sizidefendele ngoba iconstitution ithi kulabo mama abaningi abalokhu bethathelwa izindlu ngabantwana babo abangabafana ama-firstborn ngendle yakhiwa ayithola elomkakhe esebenze nzima umntanami abesezongithathela ngoba mina ngingowesifazane khonokho ngomama abakukhulumayo kakhulu obaba vele ngikaze ngibeze bekukhuluma ngitshila ngelilodwa umkami angafa indlu leyani ukuthi ngiyitshintshe ibizo ize kuba ngeyami kuyangehlula ngoba kanye abomama abaningi kabasebenzi i-1500 le efunekayo yokuthi ibizo likamufi likhutshwe laphana indlu ibe ngeyami ukuthi khona engizayisebenzisa lami eze collateral nxa ngifuna ukuthenga izinto akubi khona ngoba mina mama kangikwazi khonoko.
Bayithola yini abesifazana imfundo eyaneleyo?
Omama nge-election ukuphiwa izimadlana zokuthi bancedise ubaba loyana okungena phakathi angangeni esengenile usezihlalela shuwa aze khuluma ngokutshintsha ibizo labomama hhayi ngiyakutshela inkani. Kathesi kule issue yama-birth certificate ehlupha abantwana ukungena ezikolweni yilo usenator Tofa ukhuluma ngakho lami bengikuzama ukukhuluma kodwa ubani ngoba ngumama uyayibona i problem yohlupho lwabo mama omama izoyibona ukuthi school fees ziyahlupha abanye omama kambe kungenziwani omama akabala kudla kungcono ke babe lokungama project okuthizela uthuze khona bezasuzo kuyimadlana yokuthi babe le bathenge ukudla engcenye bangazuza lencinyane ekwenzeni okungama project lokho khona bezabhadala i school fees abantwana omama bahlala becabanga ukuthi kambo mama bangenzani ukuthi imizi yabo ingaze yadilika yafa ngenxa yokuthi kabala mali.
Lo nkosikazi tholakele Mahlangu Khumalo ilunga ledale lePhalamende njalo ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube sixoxelaye ekobulawayo. Kwamanje sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lomnumzana Difa Dube yena olenhlelo eziphathisa abantwana abaswelayo ngemali yama school fees. UDube usebenza kwelebilitane. Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga umngeneselweni babuNkomo.
Akusitshele ngenhlelo zakho.
BabuNkomo ukuthi mina inhlelo engizenzayo ngathi ukuba selizweni lakithi nginanzelela kakhulu ukuthi abantwana bakithi bantula ikakhulu mhlambe ayikho into ebanikeza umdlandla ikakhulu ngezinto ezifana lama uniform awebhola. Ngoba ngikhangela ngabona njalo ukuthi abazali kubathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi bathengele abantwana ama uniform aba uniform kwesikolo. So nxa bethatha ama uniform wesikolo lana sebe siyadlala ngawo njalo eboreni ama uniform ebesedabukile then ngase ngikhangela ngabona ukuthi indlela bani engingayenza engingancedisa ngayo laphana. So ngabona ukuthi kuhle ukuthi ngitholele izikolo phose zonke ezasebulilima le mangwe kodwa kathesi-ke ngizaqala kancane kancane ngisuka khona le ebulilima ngiqansa ngitemba ukuthi ngizaze ngifike khona lasemangwe then olunye ihlelo njalo engilwenzayo ngakhangela njalo ngathola ukuthi kulabantwana uyathuthi uyabhoda uthole ukuthi kulabantwana abancane asebeyekele isikolo besekela isikolo ngenxa yokuthi mhlawumbe umntwana uyaswela imali yokuyabhadala ischool fees. Abanye abantwana bayekela isikolo uthole ukuthi uyabhadalelwa ibhimu but into engayinanzelelayo ibhimu ayibathengeli amabhuku ayibathengeli iludo ibhadala ifees kuphela. So ngizama ngakho konke ukuthi ngithenge amabhuku from amabhuku abo grade 1 kuze kuyefika abantwana abanye abaphezulu abanye njalo ngibabhadalela njalo lasesikolweni.
Zingaki izikolo ozincedisayo Dube kanye labantwana?
Izikolo kathesi esengizincedisile ngibala izikolo ezingu-22. Abantwana kathesi abantwana engilabo kathesi ngathi ngiqala bengilabantwana abangu-10. Kwathi labo bantwana abangu-10 kwakuthi oyedwa waqeda wagraduate esikolo basala sebengu-9. So kuthe sebengu-9 laba ngabe ngathatha njalo abanye abahlanu. So ngathi ngithatha njalo labanye abahlanu kushithi kathesi sebephindezeleka inani sebengu-14.
Kuyini kahle kahle okukuthinte kwamancane waqala lolu hlelo?
Kushuthi mina ekukhuleni kwami babaNkomo ngathi ngakhula ngingumfana owaphangisa walahlekelwa ngumzali ngalahlekelwa ngubaba wathi ukusala kwami ngasala lo mama. So umama wayengumama nje owayengumama ongasebenziyo. So umntwana nxa ngihlangana lo mntwana omncane esithi uswele ibhuku noma mhlawumbe uswele imali yokuya esikolo ngikwazi kamhlophe ngoba la ngingadlula kuleso simo kodwa mina ngalwisa ngazo zonke indlela ukuthi ngize ngiyethola zonke izifundo zami eziphezulu. Kodwa-ke ngiyabe ngisazi ukuthi umntwana nxa sithi uyaswela yabe sitho qiniso ukuthi ngeqiniso sithi liyaswela. Kodwa ngase ngikukhangela njalo ukuthi mina nxa nginje kathesi njengoba ngisebenza ngilabantwana abama abantwana bonke bafunda phecheya. Njengoba befunda phecheya mina yini engayiyenza ukuthi ngincedise laba abasekhaya njengoba ukuthi mina abama abantwana benelisa ukuthi bangene phecheya bafunde izikolo uhulumende ebabhadalela. Ngathi lami kufanele ukuthi ngidlale ngidimathize ngoba okunye njalo ngakukhangela ngathi abantwana basekhaya kufanele ukuthi baphivalu kakhulu ngoba labana abantwana nxa bekhula njalo bengathola izifundo ezilungileyo yibo abantwana abazoba ngodokotela bakusasa, yibo abantwana abazosebenza kuma-city councils, yibo abantwana abazosebenza kuma-departments amaningi kusasa azasisiza thina sizingabantu abadala sesigugule sihlala emakhaya. Kulamanye amadoda afana lobaba uDube okuthiwa ngu-Orison Dube oseGoli, ngibe ngibalele omunye ubaba okuthiwa nguKaba, layo ngomunye owabuya wangena ehlelweni wathi uyavuma ukuthi ngincedise. So amadoda avuma ukuthi angincedisa sesaba yisithupha. Kukhona njalo omunye othiwa ngugade laye useScotland, ngamadoda engathi ngihlala lawo phansi ngabatshela ngathi madoda lento lithi ukuthatha i-10 pound liyethenga i-KFC, kungani lingathatha i-10 pound kanye nge-term lixhase umntwana ukuthi kusasa ebe lempumelelo.
Hhayi, siyabonga Dube, siyakubongela ngomsebenzi wakho omuhle owenzayo. Sengathi ungaqhubekela phambili, inkosi ikwengezelele isandla.
Siyabonga baba uNkomo, libe losuku oluhle. Siyabonga Themba, ngabe khona abanye ababe belalele mhlawumbe bangafisa ukuthi basithinte, bangayenelisa ukuthi basithole kuwebsayithi ethi www.vukalanga.org. Bengahamba laphana ikhona iwebpage ebhala ukuthi Titose, noma mhlawumbe nxa bengayenelisi bengagugla nje bathi Titose Foundation, TITOSE Titose Foundation, bazayenelisa ukuthola imininingwane. Ekugcineni kwalaphana kwepage kulo contact bayayenelisa ukuthi imininingwane laphana ngizakwazi ngibaqhumebheki ababefisa noma ukunceda nanoma yikuyini. But ngesikhiwa bathi nothing is too little, ayikho into encane kakhulu, but khonoko okuncane uyabe kuphile kuza kukukhulu ngoba kuyabe kuzayitshintsha impilo yomntwana. Ngiyabonga baba uNkomo.
Lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomnumzana Diva Dube, yena olenhlelo ezincedisa abantwana abaswelayo ukuya esikolo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin bibawa
lingalithola njani izulu kandaba lapho elikhona khona ngapho ke ngemakhaya. Mina ngapha ke Washington DC ngiyaphila. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke namhla sikhuluma ke ngezulu ukuthi kambe izulu nqa lithwele uthekwane kwalampana kujoni, njalo nqa kule nkosazana kambe kungathwani nako konoko. Yekuze ngikhulume ngalolu daba okungani kujulile ngilobaba uthandeko Zintimkandla, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mkandla, ungawutshona njani khona ngapho?
Ngiyatshona Dube labalaleli.
Yes, sizokuthiwa izulu liyatshaya simile kuzwayo khonapho.
Hayi, liyawohluka indawo eziningi liyana sibili. Hayi, okuzwayo esakugcina akudala kakhulu.
Ye, phela abadala bathi nxa songani sokunjalo songani kukhona okungenzakala. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi kudala-ke Mkandla lisakhula, kwakuthiwa nxa izulu lithwele uthekwane, kwakusenziwani? Kwakuvele kusitshoni kwakhe khonoko?
Akwakuthiya ngendawo ngendawo, kodwa-ke khona izulu lalivele lihlonitshwa lisesatshwa ngobana izulu laliliyimpilo, ngoba njalo lilakho ukuyiceda impilo yona leyo, ngobana impilo yomuntu iyabi kulo izulu lelo. Ngakho-ke abantu babezama indlela eziningi ezitshiyeneyo zokuthi bazivikele ezulwini, kuya njalo kusiya ngokuthi lina njani. Asithi nxa izulu like laphazima latshaya isihlahla, ngijenjengesibonelo okuthiwa isihlahla leso sidliwe yinkosazana, ngoba umbani wawungabizwayo ukuthiwa umbani kwakuthiwa itshaye yinkosazana. Kwakumele ukuthi leso sihlahla siganyulwe, nanxa singesenkuni ezinhle zazingakabi ekhaya saziganyulwa inkuni lezo kumbe isihlahla leso sitshiswe siphele nya ukwenzela ukuthi inkosazana ingaphindi njalo, ngoba kwakuthiwa lapho etshaye khona kusala amaqanda. Ngako kwakuyindlela yokuthi abantu bavikeleke ngokukhupha izihlahla ezinjalo ezitshaywe iy'nkosazana kwenzela ukuthi ingaze yaphinda njalo.
Ye, njengoba kukhuluma-ke lapha baba Mkandla usithi-ke kwakuthiwa-ke umbane kumbe khona kuthiwa inkosazana iyatshiya amaqanda, uyatshiya amaqanda khonapho. Kodwa-ke abantu babekuthatha njani ukuthi nxa ingatshiya amaqanda pho-ke sokumele kwenziweni? Ujile ukuthi isihlahla siyagaya kuganyulwa yeso sichiswa kumbe kwenzweni kodwa ke kwakuchiwa njani amakanda kona amafutshane baba
yayiyinkulumo yabadala eyokuthi ikanda phela kanti liyabekelwa kuhlala isikhathi libe selichamisela kwakuthi amakanda njengobana kungayekela ukulungiswa khona lokho kuthiwa liqanda lancala lingabonakali kumbe lalikhona kumbe lalingekho kuzachamisela kudale ingozi phambili yiko kwakuthiwa ithiye amaqanda amaqanda lawo ukwenzela ukuthi angachamiseli kumele isihlahla leso sitshiswe ukuthi ingozi ingaphindi ibonakale khonapho
khonapho-ke nxa singathi siqhubeke kancane ngodaba lolu siyabona ukuthi kulezi nsuku izihlahla ziyatshaywa sibili ngumbani kumbe zilahlwe phansi inkosazana kusayenziwa yini ukuthi izihlahla lezitshiswe
basakwenza abanye abasadla ngoludala ey'ndaweni ezithiyeneyo lapho abasabambelele emasilweni ayizolu kodwa-ke uhlubo ilolu olokuthi angithi abantu sebaphongukuhlangana ezinye zithaya emadolobheni ezinye zithaya ezimayina ezinye zithaya kumbe lotu ama-resettlement hayi kakusaqedakali kodwa kwezinye indawo kusenzakala sibili ngoba nabantu basabambelele kukho kona lokhu okwayizolo kuthi kuyasebenza kumba kusebenzi ngeyinkulumo kodwa yikho sekusenzakala izolo bekhona lokho
okwenza ukuthi izulu kulezi nsuku libe lolaka kangaka kungabe kuyini kubangelwa yikhonokho yini
ngabona kubangela kolo kodwa ukuguquka komkhathi uba i-climate change ngoba kudala izulu elalisaziwa lilonaka ngelenisekula ngobana kwakusuke kuthiseni kakhulu kube sekusithi-ke nxase liqhalisa ukuhlangana emkhathini khonale umoya olwanothisayo lalo ongathi ulobumani kube sekusiba-ke lo mbane
ye isikhathi sethu sesidliwa ngumangoye babagabo ngicela ukuthi uvalele sizulu
lo ngiyalivalelisa lizinazelele kakhulu ngalesi sikhathi sezulu lingaze lahambe endane eziphakemeyo njalo lingaze ladlalela emanzini
hayike zulu kandaba lamhlanje-ke lapha kwingxoxo yethu yamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bengixoxa-ke lo mnumzana uthandeko zintimkandla yena oyingcwedi kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke kwele gwanda nithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngevikezayo olivale semoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo ugibs dube lilale
siyabonga gibs ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo westudio 7
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe upumbhalo lamhlanje
namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokukholwa la ngokuthemba uJehova ngiyakwazi isikhathi esiningi ngifuna ukwehlukanisa phakathi kokukholwa ukuthi umuntu angathi hawu uNkulunkulu ngiyakholwa izinto angangenzela zona kodwa lokukholwa lokhuyana okokuthi umuntu uyabe eyamile njalo ethemba uNkulunkulu ukuthi hhayi mina konke sengizamile kodwa lapha ngithemba uNkulunkulu ngikhangale kwabaseHebheru ichapter ka-11 ivesi ingiqalisa ku-8 ithi yona ngokukhola u-Abrahamu walalela ebizwa ukuba asuke aye endaweni ayeza kuyinikwa ibe yilifa lakhe waphuma engazi lapho aya khona ngokukholwa wahlala njengomuntu wezizweni elizweni lokuthenjiswa ehlala emathentini lo-Isaka loJakobe ababeyizindlalifa kanye laye zaleso sithembiso ngoba wayelindele umuzi olesisekelo esiqinileyo owakhiwe wenziwa nguNkulunkulu ngifuna ukugxila kulapho ukuthi ngokukholwa laye uSara uqobo wazuza amandla okuthatha isisu eseluthele ngoba wathi uthembele kulowo owayemthembisile ngakho-ke kwavela koyedwa naye esenjengowaye sowafa ababengazi inkanyezi ngakho-ke kwavela koyedwa laye esenjengowaye sewafa ababengangezinkanyezi zezulu ngobuningi nababengangezihlabathi esokhunjini kolwandle esingela kubala lapha kuthoni kuthi ukuthi loba uAbraham loSarah basebeluphele kakhulu basebefika almost esingathi ku 100 years siyazi kuba ngemvelo lanxa kathe sisikhangela ngenhlakanipho e-science kumbe e-medical eyalabo abayelaphayo siyakwazi ukuthi umuntu ongumama uyafika isikhathi sokuba engeke athwala isisu lo muntu ongubaba uyafika esikhathini sokuthi engeke akwanise ukuthi enike umama isisu sokuthi asithwale kodwa siyabona ukuthi lapha ngenxa yokuthi u-Abraham loSarah babekholwa uNkulunkulu siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakwanisa ukuthi enze ukuba kube isimangaliso esimangalisayo kakhulu esilotshiwe lapha kwabaseHebheru ukuba uSarah lo besemdala wazithwala kodwa ngifuna ukugxila lapho ukuthi sinanzelele ukuthi uSarah uvesi 11 uthi ngokukholwa laye uSarah uqobo wazuza amandla okuthatha isisu eseluphele kutho ukuthi uSarah kazange agxile ekholweni lomkakhe u-Abraham kodwa uSarah ngokwakhe uqobo lwakhe wakhola ukuba loba mina sengimdala ngizakwanisa ukuba ngizithwale ngibe lesisu ngibe lo mntwana ngifuna ukugxila khonapha ngithi baningi abazalwane abantu abaningi abathemba ukholo lwabo luba kumfundisi kodwa sinanzela lapho ukuthi uSarah ukholo lwakhe lwaba kuye uqobo lwakhe uSarah kazathi mthembe u-Abraham so baningi abantu asebefika emabandleni bethembe ukholo lomfundisi kodwa nanzelela lapho into eqakathekileyo ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukwenza isimangaliso phakathi komumo osokumele ukuthi kumbe sibe ngabantu asebesithi hayi sesijika izandla ukuthi hayi into le vela isoze iguquke into le vela isatshintshi into le ivele ihlale nje imvele isitshela lokho kodwa ilizwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi liyasikhuthaza ukuthi singalandela uMark 11 ivesi ka-23 no-24 ithi kumbe ungabe kuyikuyini lokho okukholwayo nxa uthandaza ukholwa sibili ukuthi uNkulunkulu angakwenzela kuyenzakala
kuyigqibe ngomthandazo mfundisi
uyakhola ukuthi singathemba uNkulunkulu kuyo yonke into iyolunga ngizafuna ukuthandaza labalaleli bakhona abagulayo bakhona abalezinye izinto niyathandaza ngegama likaJesu uNkulunkulu angenele aguqule impilo zenu ngegama likaJesu wethemba ukuthi uNkulunkulu namhlanje uzotshintsha isimo sakho ngegama likaJesu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo asibe sonke njalo ngeviki ezayo lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Uyalandela umculo we-Man of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami yacela ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi angifune yami ndlela mayiphele intando yami mangihambe mina kanye nawe Nkosi
Nkosi
yami
angifisi
angifisi yoni mfuni isegi minkosi
ngicebile
amajaha eqembu le Men of Influence besithi kanye nawe besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.